umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotsheni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walaba ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowaye ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair, sabona ehlangana lo mama uBaroness uScotland onguye amabhalani jikelele oweCommonwealth. Konke lokwana ngesilungu babeza bethi ngama-side show ento abevele eyilandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Yikho phela ade kulandile kodwa okunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo. Njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje, so iminyaka engamashumi amabili lantathu which is 23 besingela budlelwane bona lobo ukuthi bona iBritain ingasinxusa entweni zabo, ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo. So khonokho nje ukuthi bona sinxusiwe kutshengisa kubantu hayi sokuncibilikile sokukhulumeka, ngoba iZimbabwe yona ihle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondlala lomunye umuntu lapha elokuzini emhlabeni kodwa sifunumana sizwalane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth, njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayiRhodesia laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama-sanctions kodwa laphumelela lilomnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokhu?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zonalezi enyabo Commonwealth, njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none, ukuthi ungasifuna ukuthi ona sidlelane lomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa. So khonokho yiko kwezuluna kube mqoka-ke kubana sibe khona enhlanganisweni zonalezi enyabo Commonwealth, siphila sonke labanye abantu ndawonye. Siyakwazi ukubana even singakhangela indaba yeRhodesia befakela ama-sanction kodwa phela babe yi-kith and kin, kwakungabantu bani, babengeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandala ngayo labantu babo. Ungakhangela even nxa kuthiwa kufuna ukuba lobudlwangudlwangu baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele, ngoba bona kibo uswela komuntu wani kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu. So asonto emangalisayo yikubona even ama-sanctions ababawafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubana bawabhaste ngawo. Jasiyakubona lathi sinje sekhonapha noma besikuma-sanctions labo abe-Britain labo-America besiloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo-China bebeloko besincedisa nangabe emaceleni labo-Russia. Yikho okuthunyayelwa i-Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.